we just take it to office. Oh, we are all taking things. As a man, we vote in the living at 3 days. We were cooling the CMA, the matches, that the office was in charge of Section 37 of his criminal court.
Manje ungasitshela ukuthi kahle kahle bebesithi kuyini okubangela ukuthi babotshwe njengoba unichasisa lapho kubana umthetho uthi wona kumele ukhonvina kube nguye ocelayo bona kuthiwa bebebotshelwana
khuluma kwami ngikwenzela amapholisi ekuseni engikutholileyo ngokubona kwami ukuthi kule valley ye-MD6 sasa lapha eMgogo. So bathi bona amapholisa kule intelligence engengevela la eHarare, so baphiwe ama-instructions ukuthi abantu ababotshwe. Mina ngokubona kwami nje khonokhani ukuthi akula nto ade bengayenza. Kuyafana manje ne-prosecutor sazile ngiyakhile ngokuthi I have to oppose bail. Ibail kumele ngiyi-oppose ngesizathu sokuthi azi-instructions people.
Sizwa kuthiwa kusasa kuyabe kulomhlangano webandla le-MDC khona ngapho ukuthi akula yini ezombangazwe ezingaba zibangele ukubana bebotshwe omama la.
Hayi, ngazi angifuna ukukhuluma into engiyaziyo bhuti, but engikuvuleyo yikho khona lokhu ukuthi bekutheka bavalelwe isizathu siyukuthi kule randi kusasa, but ukuqiniseka kwakhona angeke ukuthi lesiqinisekeni, but yikhobe kukhulunywa ngamapholisa labanye labakade bephelekezela abantu. Adele bezobona ababotshiweyo lapha.